Soko izikadi sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 9 zibandlela 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
ukumemetheka kwemkhuhlane wesifude i-cholera kusitshayisa ngovalo kakhulu, ngoba kumanje izikolo ziyavulwa. Uhulumende kalathelwa lufakuleyo olutshengisa ukuthi abantu baphephe ku-cholera.
Izikolo zivulwa namuhla ngesikhathi ilizwe likhangelane lodubo lomkhuhlane wesifudo esekholera.
Sizwe umeya ekhupha istatement yokuthi bazazama ukuthi baluqede lolu dubo lwekholera, njalo babize izisebenzi izinto ezikuholiday. Okwakhathi sizakhangela kulabantu abadlula i-150 asebefile ngekholera, njalo abantu abadlula i-5,000 noma inkulungwane ezinhlanu ababanjwe bele kholera lesingathi kuHarare Metropolitan.
I-Council yeHarare isilaye ezisebenzisayo zohlangothi lwezempilakahle ukuthi ziphindele emsebenzini ngokuphangisa lanxa zikukhefu ukuze kuzoncedisanwa ukumelana lomkhuhlane. Abayi-10 abathiyeneyo basole okwenziwe ngumphathintambo ezomvikela umnumzana Lloyd Austin ngemva kokuba uphume imbiko ethi umsekeli wakhe ubengakwazi ukuthi ungenise esibhedlela laloba esebenza ebesenza imisebenzi yakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona apha emsakazweni weStudio 7. Izikolo zivula namuhla ngesikhathi ilizwe likhangelane lodubo lomkhuhlane wesihudo sekholera. Umphathintambo ogatsha lolumnumzana Torirai Moyo utshele iStudio 7 ngeviki edluleyo ukuthi basebenzela ndawonye labaphathisikolo ukuthi abantwana bavikelwe emikhuhlaneni efana lowekholera. Sixoxa lomnumzana Themba Kuye Moyo owenhlanganiso emela ababalisi e-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe.
Silezikhalazo eziningi kakhulu, kodwa isikhalazo esiqakathekileyo sakuqala liholo lababalisi. Uhulumende usinikeza iholo elincane kakhulu eliyinhlamba. Sibuye sikhangele ukuthi kubhajethi eka-2024 eyaphawulwa ngumthuli Ncube wakhweza umthelo ngendlela esabekayo. Esikhangele ukuthi nxa silokhu esihola inhlamba le esiyitholayo ngozibandlela kathesi, izisebenzi ziyabe zihamba zingela lutho emakhaya. Ngakho thina njenge-ATUZI sithi ababalisi kabanikwe iholo eliqalela $1,260.
Ngelikuchazayo konke lokhu, pho lilungiselele ukubuyela emsebenzini na?
Ngenhlamba ekade siyithola akula muntu ozilungiseleleyo, kodwa-ke sithi-ke ebabalisini kabahambe ezikolo. Bengafika ezikolo uhulumende sesimbhalele incwadi yokuba sifuna malini, njalo siyifuna kathesi ngoJanuwari. Ngokunjalo sithi ababalisi kabahambe ezikolo bafike behlale ku-assembly kumbe bayehlala ema-staff room abo. Nxa izikolo zingela ama-staff room bazihlalele nje emthunzini, kungabi lo msebenzi omunye abawenzayo okhangelelwe lokufundisa. Uhulumende aze asinike isiqiniseko ngokwenza isimemezelo sokuba i-$1,200 esiyifunayo uzayifaka ngoJanuwari. Lokhu kuzasenza kusinikeze igunya lokuthi ababalisi bayesebenze. Okunye kusenza sikhale kanje, sikhangele ukuthi ababalisi bangabazali. Izikolo ziyavulwa manje, kudingakala imali ze-fees.
Sibona sekuqhamuke umkhuhlane wekholera endaweni eziningi elizweni leZimbabwe. Lina njengababalisi lokhu likubona njani ngalesi sikhathi kuvulwa izikolo? Livikelekile njalo abantwana bavikelekile na?
Ukumemetheka kwemkhuhlane wesihudo i-cholera kusitshayisa ngovalo kakhulu, ngoba kumanje izikolo ziyavulwa. Uhulumende kalahlelwa lufakuleyo olutshengisa ukuthi abantu baphephe ku-cholera. Lokhu kusitshengisa ukuthi kalandaba labantwana besikolo, kalandaba lababalisi, kuqala ndaba nabazali kumbe sithi izigaba lapho kuphuma khona ababali abantwana lababali sibona ngoba kumemetheka kwemkhuhlane wesudo besikhangelela ukuthi uhulumende uzahoqisa kancane ukuvulwa kwezikolo azaza abe lohlelo aselulungisile ukuthi abantwana nxa besiya ezikolo lababali sesikolo bavikelekile.
Umnumzana Themba kuye moyo usebenza lenhlanganiso emela ababalisi Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe ATUZ ubexoxa ecingweni le Studio 7. Ikhansili yeHarare isilaye izisebenzisayo zohlangothi lwezempilakahle ukuthi ziphindele emsebenzini ngokuphangisa lanxa zikukhefu ukuze kuzoncedisanwa ukumelana lomkhuhlane wekholera. Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume utshele intethelezindaba ukuthi ubone kufanele ukuthi athathe lelo nyathelo ngoba lomkhuhlane suludubo njengoba izikolo zivulwa namuhla. Umansipala obhekane lenhlupho eziningi ezivangela ukusabalala kwekholera ezigoqela ukuduka kwempompi zamanzi ezidonsa amanzi ezambuzini, ukungatholakali kwamanzi ahlanzekileyo aphuma ezimpompini kungenxa yokuvalwa kwawo kwesikhathi eside, ukungabuthwa kwezibi lokunye. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Ngodaba lwekholera eHarare sizwe umeya kupha istatement yokuthi bazazama ukuthi baluqede loludubo lwekholera njalo babize izisebenzi even ezikuholiday okwakhathi esisingakhangela kulabantu abadlula i-150 asebefile ngekholera njalo abantu abadlula i-5,000 noma inkulungwane ezinhlanu ababanjwe ebele kholera ngesingathi kuHarare Metropolitan.
Lina njengezakhamizi zeHarare liwabona njani amanani lawa abantu asebethinteke ngekholera?
La ngamafiga esabisayo kakhulu. Esikubonayo thina ukuthi ama-statement akhulunywayo la ngama-statement nje ale action endlutshwana ngoba kunengi sihluphana leHarare Council lomeya ngodaba lwezinto ezivangela ikholera. Singakhangela kathesi kulemfanekiso ebibhoda itshengisa ukuthi ama dumping sites edolobheni phakathi ikakhulu kwaKoresident Street lako Copacabana ingcikeza ibuthene okokuthi impukane, imiyane, amagundwane kuyagcwala khonapho. So ikholera ngeke yaphela nxa ingcikeza leyo igcwele lasemalokitshini ngoba abantu labana abakumele bathwala amabhini kwesinye isikhathi kababuyi. Nxa bebuya kwesinye isikhathi bahamba ebusuku abantu besalele, abantu begcina besiyalahla ingcekeza esemabhinini endaweni ezingavunyelwayo. Lokhu kusenza ukuthi ingcekeza gcwale amalokishi.
Udubo lwamanzi alwengezeleli na udubo lokusabalala kwekholera?
Singakhangela amanzi, amapayipi amaningi asemadala ekakufakwanga amatsha, amanzi ayavuza, amanzi malutshwana. Kwesinye isikhathi kafiki ebantwini, abantu bayaceda iviki lengxenye ngabantu bengatholi amanzi. Ngapha besithi bantu gezani, lihlanzeke, ligeze amanzi ajulukayo. Kodwa ungageza njani amanzi akhona evele engekho? Idaba lokuthi abantu kuthiwa khona bayathathelwa, bayagejelwa izibholane, abantu besiya ezibholaneni ukuya kukha amanzi edolobheni, yikuthatha amanzi ngendlela ebuhlungu. Sokuthi amanzi lana liwasebenzise ngendlela yokuthi lithi liyageza amanzi agelezayo kuyahlupha. Liyabe lifuna ukuseva amanzi lawo liyabe liwathwala.
Nxa sikhangela udaba olwamasiweji lumi njani njalo lithinte kanjani ngalo?
Singakhangela ithi amasiweji amapayipi amaningi athwala isiweji ngamapayipi akudala esingathi sele 15 years or so kulodubo lamapayipi adubukayo kule ndawo esizaziyo ezilamapayipi ahlala edubukile. Amasiweji engena ngisho ezindlini. So ikakhulu nxa izulu linile amasiweji lana kutsho ukuthi amanzi lana azageleza abantu bagcine besiba lomkhuhlane wekholera.
Mkuthazo bani elingayipha umunicipal wase Harare?
Council gayikhangele ikakhulu amanzi, banelise ukupha abantu amanzi isikhathi sonke. Amasiwa gabalungise amapipe lana adubukile ukwenzela ukuthi kungabi la mapipe amaningi isiwa ihlale igeleza endaweni abantu. Njalo amabhini kathwalwe ngesikhathi besiba liqinisa ukuthi wonke amasayizi lana aziwayo agcwele ingcekeza. Isebenzi zikakhansili kaziwathwale kazithwale leyo ngcekeza, kungaba njalo sibona kungasebenza. Kasifuni ukukhuluma nje, kodwa kumele ukuthi kube le action. Izakhamizi ziyafisa ukusebenzelana lo council ukuthi iziqede, kodwa into ekhona ukuthi lapha sidlala umacatshelana. Ucouncil ukhuluma ngomlomo, kodwa thina siku ground sibone ukuthi okukhulunywa ngocouncil ku ground.
Lo ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residents Trust, umnumzana Albert Mazula esixoxela ecingweni eseHarare. Ivandla lezanu PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngoNhlolanja. Lithi isiqalile imikhankaso yokhetho lolu ezigabeni ezijiyeneyo eZimbabwe. Ukhetho lolu lwenziwa kulandela ukuxotshiswa kwamalunga edala lephalamende lamakhansila ngumnumzana Sengezo Chabangu, othi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxele ngodaba lolu lo mnumzana Malaki Nkomo okubandla lezanu PF.
Thina njengabantu abebandla lezanu PF esizele sikwazi ukuthi abantu baphatha njani, njalo abantu ibandla lezanu PF labakhululayo, siyakwazi ukuthi ebantwini abantu bezavile bayabathanda, njalo nje ama-development esiyayenzileyo bayawabona asobala, njalo nje izikhalazo zabo bakwazi ziyaphezeya ngokulandela lesiyabe sikwenza thina njengendaba lezamphilo. Singakhangela endaweni yezikole, kube ndaweni yemgwaqo, wendawo ekwakhiweni kwendawo yabamayeli, kwendawo yokulima, izamphilo ziyakhokhela kho konke lokuthi ebantwini ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo, asisebenzeni thi ndawoni ukuthi lwambazo esilawo ebantwini ukuthi ibanza belengekabo.
Ye, kodwa kula wena abantu abathi ababoni lutho, ababoni kusenzakala konke lokhu elikhuluma ngakho baba Inkomo. Singakhuluma ngabantu bemaphandleni abanye bantu vele abaliboni lokuliboni, kambe kuliqiniso konokho?
Uyabona ukuthi into ekhona umuntu angakhethi ukuthi kafuna ukubona athathe ikazethi amehlo entweni ezelisegcini, akunanto ngamenza. Uma umuntu ekhetha ukuthi vele angafuni ukuthi alenzise entweni azoa akezenza izenzakalo, ngoba khonapho abantu bazathi azinanto ezenzakalayo. Ukuthi khala umuntu wakhona behambe emgwaqweni omuhle owenziwe uhulumende, asuke laphana ayidonge ezinzinto lapho uhulumende athuthukise khona. Yebo, yenzingabe ikhona okuntu ngabe kuhlupha, but ingahluphi izibabo yakhona yodwa. Ungakhanise zamagetsi anozakhala ukuthi ye amagetsi, amagetsi ahlupha ze-Southern Africa yonke. But everything thina singabantwana bezimbabwe ekwenzeni kuyayenza. Akuna muntu ongasuma ukuthi kulo muntu osekhe wafa ngendlala kumbe kulesigaba esibi abantu abafa khona ngendlala uhulumende uyabalekela abantu. Abantu babengafuni nje kuphela, kodwa ungakhayela nje ukuthi umuntu yabekhala esuphi nenhlelo ezikhona ezifakwe nguhulumende ukuthi wonke umuntu athi akhululeke. Kube nendlela futhi ezokuthi umuntu yena yedwa ngokwakhe usebenzela ilizwe afike isiphi isigaba ufuna kuphi.
Kodwa siyakwazi Inkomo ukuthi phela umuntu ngumuntu, nxa ukuthi esola uyasola phela. So ayisikho khona ukuthi bekumele besole bethi hayi lapha hayi asiboni lutho lapha.
Kodwa inhlelo zigcwele ezikahulumende akhulume iqiniso. Ungathamaza ngeconstituency abantu laba ngabaveze sobala ukuthi yikuphi abawuboniwe, uzafana ukuthi uhulumende ovele ukona. And abantu nxa bekhangela kona kumbeskeribasithi bazabona umuntu wezamphilethi obuya lapha. Inhlelo zalo seziya ngo-councilor, seziya ngo-M P, seziya ngama-government department, sinabo-D A ezindaweni, sinesebenzikarhulumente ezindaweni, abalimisi bakhona ezindaweni, abakhangele lokhu lalekhana bakhona ezindaweni, Bonabo abantu abantu abathunywe ezikumele ezamkhiyo abasebenza bebona ukuthi izinqumo zezamkhiyo ebantwini kufanele zigcine kanjani. So labo bantu bakhona kuground. So nxa bengathalazi abathalazi batho ukuthi lo asimboni kumbe lo asimboni uzakumela isandla sikahulumente sivele sikhona ethuthukile ebantwini.
Lo ngumnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU PF. Sixoxe njalo lo mnumzana Khalipani Phugeni osebenza lo mnumzana Sengezochabangu ekubandla le-Triple C.
Ngempela iqalile i-campaign i-weekend nale edlulileyo ilontshiwe i-campaign yephelandaba Tshabalala ilontshwe laphana emagrosa eTshabalala. Ube khona unobhala, ube khona le-leadership yakhe yonke nje. Kakhulukazi leadership ya e-besting apha koBulawayo hayi bebekhona bekugcwele abantu ngizokuthumela ama-videos ma ungabonanga. Uzonanzelela ukuthi ipolitiki yethu kakhulu ibithanda ukuqina emuntwini iboniswe umuntu oyi-one. Inhlangano ithi revolve around umuntu oyi-one. Kodwa into eyenziwa ngunobhala uzama ukuvisela or uphezu kohlelo lokuvisela inhlanganiso kulokhu okuyikho esingathi ngesilungu ngama-founding values, principles and objectives. Ukuthi kumele kube about abantu, inhlangano ngeyabantu, ukuthi abantu balezidingo abazidingayo, balezinto abazifunekayo empilweni zabo. So bekhumbuza umphakathi ukuthi ma umuntu esiya eParliament uhamba ukuyalimela, uhamba ukuyalikhulumela njengeqembu. Yiyo icampaign esiyiranayo ukwenzela ukuthi abantu ma bebuya back ngemva kokuthi sokuwiniwe njengoba sikhangelela ukuwina babuye back babakhumbuze njalo ukuthi hawu liyakhumbula that day last tempisa A, B, C, D.
Singathi ke baba Phugeni unobhala jikelele lapha ubekhankasa isithini?
Yiyo icampaign eranwayo ukuthi abantu bathande iqembu, bavotele iqembu ngenxa yalokho elikumeleyo, hhayi ukuthi likhokhelwa mbani, hhayi ukuthi kulobuso bukabani, kodwa ukuthi iqembu limele lokho nalokho 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 yana. Yiyo-ke umkhankaso aphezu kwawo ngoba siyazi ukuthi empilweni abantu bayabuya, abantu bayahamba, abantu banesikhathi sokukhokhela, abantu ubukhokheli buyahamba, kodwa iqembu kumele lime lazakale ukuthi liqembu labantu, limele abantu ngaso sonke isikhathi.
Lo ngumnumzana Khalipani Phugeni osebenza lo mnumzana Sengezochabangu ozithi ungunobhala jikelele we-Triple C. Ngasenelisanga ukukhuluma ngokhetho lolu laba kucelele TCC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Okwamanje wothi sizwe abanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo ngabahlangana lakho empilweni.
Balubonani balandeli ba-Studio 7 nabasakazi bonke abaka-Studio 7, mina igama lami ngokusizwe Zwanda. Ngimzile laphana uChuma uGolide nonxube bephikisana igugu lawunti laphana sizile ukuthi uChuma ukhuluma ngalangaze kukhahliza amagwelo yento ngekho la oyizwayo ethi ngumuntu omdala ukhuluma into engasebenziyo. Yamagama yakanhlaba kakhulu yamagama athi bona bajiwa unkomo kuleyo ZANU PF abakuyo sengathi unkomo wabashiyela ukuthi bebethengisa abantu. Into ekhulunywa nguChuma laphana kuleya minyaka ukuyo ayihambisani naye, le nto idifendayo ayikho. So kuyadingeka ukuthi imibuzo enyimini ayiphendule imibuzo, hayi ukuthi nje beloku ehlahlatha iganga njengabantu ayikhona into eyikhuluma ezwakalayo nezihlahlathela nje bengumuntu omdala. But sibadinga abantu abafana laboChuma emphakathini because liba abantu abatheza abantu shuthi kulabajabula ma bebona abantu besayehlisa inyembezi zegugrawundanasesikhathi because asonkulume akhulunywa ngumuntu omdala leya, umuntu omdala labantwana oyazi isimo se-ground sayenza njani bese khuluma ngalolu hlobo. Hayi
Studio 7, Studio 7 yini njani kusakazi nabalaleli? Yayi siyaphila Studio 7 ish, yazi ngizwa ubuhlungu kancane ma ngabe abantu abafana nabo Chuma bekhuluma ngendlela leya abakhuluma ngayo.
ngikhulume ngathi azangeni khona ongazi akwenzake akwenzeki lutho yonke into ihamba kahle abantu bephezu kwesihlupho lungakaphezu kwa abantu bethwele nzima kangaka mina umbuzo enginawo ebantwini bakithi ngokuthi abantu bakithi akukafiki yini esitejini sokuthi bathi hayi sokwanele ngoba sesikhale kwanele kuningi sikhala labo laba kuningi bekhuluma into ezingakhulumi ezingazwakaliyo kunini izani khona embusweni ngoba angeke izitshintshe vele angeke izitshintshe ngeke izitshintshe nelabo othuma ngeke bazi batshintshe lokhu abekwenzayo ngoba bona bayahla bayasutha bona labantwana babo so abanandaba nalutho yikho izani ngakhona inandaba namuntu so thina singabantu singumphakathi akukazweli yini ukuthi sithina hayi sesizwile akusamelanga lokhu kwinto kuqhubeke sokumele sibeni lesenzeni siphakameni sikuphakamele lokhu kwinto kusitophe akukafiki yini ngithi singabantu asikeze ubuhlungu obwaneleyo yini
akhona lihlazo lelibizwa nguthabam khona lokhu kukusifuna ukuthaywa ngabantu awubonti ikuzondlisa ngabantu nje lokhu abantu befuna ukukuthaya phambi kwamakhamera awuthabam laba nomani ayi 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 awuthabam abafana abancane kabalimi mani kuwe kuzofuna ukuthaywa ngabantu ukucanti kuhle kukwana kumvela isihlazo vele emphakathini hayi into mangaso yakho kaso yakho ma usakuthi ba eqinise ukuthi i-politician akavule yakhe iparty afake iface yakhe khona kukwana uku-adressa abantu ababili hayi kodwa lesihlazo leli mani hayi liya lihlazo labothabami efuna ukusebenzisa ikhanda likachamisa ngenkani waye ingasebenzisa iface yakhe iface yakhe yonisolayo phela isinothi izwi ukuthi usebenzise iface kachamisa ngenkani zela kuvumelekanga seligali lento ezwa izeki liya kubilizweni lomthetho vele izeki libotshwa isiyeji kubilizweni lomthetho even amakhothi konke amajaji konke bekubotshwa kusiyejini ngeke sisebenzi iface kachamisa ngenkani ele yakhe ekuyithathele iface kachamisa ethathele iface yakhe hayi hayi bhati loku kwenzakala kithi hayi 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 kwenzakala elizweni lakithi hayi akuzwisiseki alihlazo kodwa zisezobona okunye lapha ezibe nguthamisa bemthathele iface yakhe ngenkani
kunjalo kubi kwelakithi ngoba ipolitiki yethu ihamba ngolunye uhlobo ihamba ngonyawo lwenwabo sinama opposition parties amaningi kakhulu ezweni lakithi okumele ukuthi asize kakhulu agijime phambili alungise ilizwe alungise nalo mbuso obusayo kodwa siwabone ama position parties lawo egijima phambili njengabantu abaregistarayo bathi bazolungisa bazophikisa nale bandla elibusayo for izinto ezimbi manje siyabona izinto ezimbi zonke ziyenzakala ama opposition party athule bonke nje asazi ukuthi kanti umsebenzi wabo yini kanti kungani bona bangaya phikisane nombuso lo obusayo khona manje sibhekane nombuso oyi-1 opposition party eyi-1 FCC kuyona kuphela e-opposition ephikisana nalombuso lawa amanye amabandla amaningi more than 14 athule nje asigebhele emgodini kanti kungani maso kufika amavoti seniqala ukuvela ngaphandle lithi lina elizokwenza okungcono lizokwenza okungcono kanjani ngoba lihluleka nokuthi lilungise likhulume likomplain le milingo lesiyibona isenzakala kwelakithi into engozikhuphuka amahlayana yonke into yi-corruption kuma-department e-government ngama-corruption konke lokho linalokubona okona lizofuna amavoti ngesikhathi samavoti lithi e lizosiza kanjani abantu ngoba lihluleka nokusiza khona manje before amavoti abakhona ukuze liphakamise amazwi enu no-government alizwe ukuthi lingama-opposition party manje nithule nani songathi selathengwa yiwona lo mbuso obusayo lidla nawo ngoba lisize akunanto elisiza umphakathi aliphikisi next lithule nje kuphela kanti yini ngani ma-opposition party aphikisayo ayeke liphakamele lizibonakalise
awusicela lisihlaziyele like libuze ebantwini laba bezana ukuthi kanti ma abantu besenzana kanje suka kuhamba njani mhlaba wonke jikelele nkenganjelani kali alikupost ebantwini abantu bebona into ezenzakala ebhoda abantu bebanje inkunzi ilanga lichisa bebulawa kanje alikubhekana
Labo ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha imibono yabo. Abantu abatshiyeneyo basole okwenziwe ngumphathi ntambo ezomvikela umnumzana Lloyd Austin ngemva kokuba kuphume imibiko ethi umsekeli wakhe ubengakwazi ukuthi ungenise esibhedlela laloba ebesenza eminye imisebenzi yakhe. Umsekeli wakhe waze wabakwazi ngokugula kukamnumzana Austin ngemva kwensuku ezine esephume esibhedlela. Umongameli Joe Biden yena uthe ulokhu esethemba umphathi ntambo wakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Tim Moringai olilunga lebandla le-CCC eNorth America.
Into esimele siyinanzelele ukuthi General Austin lisocha socha. So abantu abanjalo ababesesocheni vele they are not people who give you a lot of excuses ngesikhathi eziningi. So mina ukubona kwami lo ucabanga kwami ukuthi ube khangela ukuthi impi lezi ezichisayo ezeGaza leUkraine langaphi ngaphi all over the world okumele khona abe responsible. Bekuzakhathazwa ngendaba zokuthi yena segula, and then okunye ukucabanga ukuthi mama socha egula you never hear anything of complaints ngoba bona bafundiswa ukuthi their personal problems are not national interests.
Ubona sengathi okwenziwe ngumnumzana Austin lokhu bekulakho ukuphazamisa ukuvikeleka kwelizwe na ngalesi sikhathi kulezimpi endaweni ezithiyeneyo
ukuthi ubesephambanisa ukuhamba kwe-department yakhe lo mongameli welizwe uBiden. Hayi, mina mbona ngathiwa there's a unwritten rule ukuthi ngiyabona umongameli welizwe ubekwazi but ukuthi ubetshelwe officially angikuboni ngoba ngiyakwazi ukuthi engikhulumileyo kuqala laphana ukuthi amasoja they deal with the different rules to the game of life. Ukuthi kuzaphambanisa i Department of Defense angiboni ngoba siyakwazi ukuthi eAmerica lapha kulabantu abaningi kule joint command chiefs kulama secretary of defense ama deputy secretary akhona. So yena umuntu oyedwa who is a decision maker and I think khonapho ubecabanga ukuthi indaba ezikhona kathesi they are just fluid so akula nkinga eyokuthi engatshela abantu ukuthi yena usegulile.
Umnumzana Tim Moringai lilunga lebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 eseNorth America. Lilalele emsakazweni we-Studio 7 e-Voice of America sisakaza sise-Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singake hlukanike isihlobo sike sizwe ebezi ekhokhela ukuhlelo lwethu lwanamhlanje. Izikolo zivulwa namuhla ngesikhathi lize likhangelane lodubo lomkhuhlane wesihudo esekholera. Ikhansili yeHarare isilaye izisebenzi zayo ezohlangothi lwezempilakahle ukuthi ziphindele emsebenzini ngokuphangisa lanxa zikukhefu ukuze kuzoncediswana ukumelana lomkhuhlane wekholera. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.